Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusilo qiniso ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yemelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola lemelika okusenza impilo iqhubeke isiba nzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami. Kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula. Thina kusadingeki. Kathesi nezama ukuthi khona njenge-holiday sizihlalele endlini ngoba thina sila independence, asila heroes. I-heroes leya siyazi singekabani. So sizama ukuthi khona sithenge izinto ukuthi khona abantu nje baphonge ukujabula bazihlalele endlini. Kodwa sihlulekile ukuthenga. Nxa une-1000 RPGs kawuna lutho. Nge-1000 kawugcwalisa i-paperback. Paperback iyabe ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatitshela. Bakhona $500. Yiyo imali ekhona ngabantu abaningi. Abanye bakuma $300 per month. Izinto ziyakhwela but umholo kawukhweli. So into zonke sezilima nzonzo. Akula muntu ngazobe ngowezala uPF MVC. Sithenga one shop akuthengeki. Akula lento ehambayo. Ngazofonela owezala uPF umtshela ukuthi kona into ziright. Yiyo akutshela ukuthi kona kaziright. Sezikhwelile into zonke beyond the reach of any.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi hlobo sami isizwe sichele kanzima gadalala. Kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu umthuli ube yakhweza izinto. Kushiweli lapha ozesa. Ukhwela njalo nje. So kubuhlungu kakhulu ebantwini. Abantu bezibuhlungu obunye ongakazi ubone. Akuhlambanga nesihlobo sami. Akulula sibili intengo zikhwela njalo yizilo kuphela. Edorobheni ku-transport kungono ngobana uzikho uthi yena 50 cents amabizo akhona siyawashileka. So yiyo intengo yangikhona ekugadwa ukuthi iyefika lapho ofika khona unquma khona lapha emadolobheni. Kuba nzima abantu kabashayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kangaka.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani.
Ukuyaphela umnyaka bantu benkosi mhlobo sami isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwashiswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi zehlele phansi ngoba ekupheleni komnyaka njengoba izulu lingananga inhlanyelo ezigciniweyo leziyana kazikho. Lokhu sokukhomba ukuthi khona ukuyakuphela kwawo umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5K nje kuphela. Kulobunzima sibe obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe nguyena uhulumeni. Yena umthuli nyuke lo okhweza izinto kangaka ngazumbule enye iplani azayenza kodwa kwakhathesi bakithi abantu bathwele nje.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Kipa Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Kona kahle kahle vele kuzima kodwa hey akungeze sithi kuzima siyakwemukela kunjalo lati sesikujwayele at first sisiqala sili kwakuzima kodwa kwakathesi hhayi kona ngalathi siyakulandela sibili ukudula kuyadula sili kodwa kwezinto zikhona sile mashoko esitolo i-CCT means ukutho ukuthi $300 iyasebenza kodwa kayisebenzi kodwa suphuma lento ezimbili ezintathu but I see for the $300. Yeah, so it's into as the Kupugi, the Sivika,
ukwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela okwathiya izitolo zigqekeziwe kwafa abantu abambalwa.